sikukhangele ukuthi ke kungaze kwaba lenkohlakalo lokukhwabanisa nqaso ku roll out umuthi lo nqaso umele ufinyelele ebantwini ngoba siyakwazi ukuthi abantu nqa kulomkhuhlano nje obulalayo abantu sebengafuna ukuthi bafihle lapha lapha bagcine begcine ten abanye abantu bengatholanga kodwa ke kungasetshenziswa indlela eqondileyo kulandela ubukhokheli bezigaba whether kusemakhaya kumbe kusemadolobheni abantu bonke bangafinyelelwa kuhle nqa kuyikuthi kulandelwe kuhle sibili izinhlelo zangkhona ngoba ngumuthi uyabo umnengi lo inani lawo leZimbabwe lingenela kakhulu nqa sikhuluma nge 10 million abantu abangahlatshwa kodwa ke sokumele sinanzelele futhi ukuthi kungaze kwaba labanye abazagcina bethengisile imithi leyo sebethengisela abanye abantu ngoba siyakwazi ukuthi lapho kulokufa khona kuvele kulovalo njalo lapho kulokufa khona baningi asebangathatha iadvantage kwenzela ukuthi kuthiwe yibo asebelomuthi lo wabanye sicine sebethenga kibo ngemali ephezulu so sikukhuthazayo kakhulu ukuthi kulandele ubukhokheli bezindawo ngezindawo kungabi lokugwelegwele kungabi lamacala enkohlakalo azakwenziwa nxa sokusithi ke umuthi lo ufike silethemba futhi ukuthi nxa uhulumende ekhuluma njalo imali esikhona ayisiyo mali ecatshangelwayo ukuthi ikhona izadingo ngokuthi ebeka uhle ekhasini lakhe laphana uthe imali enye yakhona yasala kubhajeti ka-2020 njalo sikhangele ukuthi ke ube khuluma iqiniso ngoba ukubekile sobala ukuthi kungcono ukuthi abantu bahlatshwe kulokuthi kuthengwa ama-PPEs ngoba ayadula
nxa esetholakele amajekiseni lifisa uhlelo lokuhlatshwa kwabantu luqhutshwe njani ngobani abamele bahlatshwe kuqala ngokubona kwenu
abantu kungani balovalo nxa kusiza emithini leyi so esingakuqakathekisa ukuthi kakuqalise khona ngale phezulu kuqalise ngabo ubukhokheli njengakwamanye amazwe sasibone kibo-amerika ubiden besiyahlatshwa sibone lakwamanye amazwe omongameli babaqalisayo lamakhabhinethi ukwenzela ukuthi abantu babe lethemba kube sokulandela-ke iphalamenti ngoba yibo ubukhokheli esibukhangeleyo ukuthi bulide by example abantu bangakhokhelwa ngaleyo ndlela bazaba lesibindi kube sokusithi-ke kungananzele ukuthi hhayi umuthi kawubulali lowo muthi kasiyongozi abantu bazebelethemba laphana sokuqakathekiswa abezempila kahle kuqala ngoba nxabona bengachabalala masinyane thina siyagula sisiya ngapha kube sokulandela-ke wonke umuntu esingathi ngumuntu osebenzela iZimbabwe labo bonke abantu nje abaphila eZimbabwe ngoba ababalisi ngabanye bakhona amapholisa amasotsha lezakhamizi ezisemakhaya ezilimayo kalanti kuze kudliwe elizweni yibo phela abaye bethe balima ama-peas and farmers so ngokunjalo-ke kungavele kubonakala ukuthi ubukhokheli sobuthethe imithi leyana hhayi imithi leyana abantu sebele confidence ngayo abantu sebelethemba abasesabi sebekwazi ukuthi umuthi lowo ungawusebenzisa akusoze ukunike inhlupho ezithile ngoba kathe sikulentandabuzo enjalo kodwa abantu bangavele babone kuphume sibila kuma-TV kuphume la kuma-radio ukuthi hayi nampa liyababona siyabahlaba nampa sebephilile sokumele-ke imithi le ifinyelele kuwo wonke umuntu elizweni ngoba ngasikhuluma nge-10 million njengoba ngengatsho ngaphambili i-population yeZimbabwe ikhonapho kibo-15-16 million so ngasikhuluma nge-10 million imithi sikhangele ukuthi wonke umuntu oselizweni kathesi athole leyo mithi.